Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o vice president bazakhethwa ngopresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngitsho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi Zulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okunengi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yime nithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana nalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imsebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobiliza ngobushona elizweni elitshayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa yindaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe leZanu PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobiliza on tribal lines. Namhlanje singumuntu ofuna uba liNdebele ngoba sokufuneka u-vice president owesiNdebeleni, kodwa ezwakale emobiliza against umuntu wesiNdebeleni ngoba esafuna ukuxotshwa ngesikhathi sonesana. Asonto elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuye umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.